uhlupho oluselizweni lolu ubona ngazathi abaphetheyo bafuna ukubana bexoxisane labodokotela ngokubethusela, hatshi ngokuthi singancedisana njalo ukuze si-adresse iproblem. Yikho njalo ndizizakuthi abantu baxotshiwe imisebenzi, kanti kazi zizakuthiwa hayi kathesi urhulumente uthi hayi bodokotela mina sengisubsidayiza kulokhu lalokho lami sengikhatha even amakhosi mchokotho bahlezi bendize emoyeni kodwa bafuna ukuthi odokotela benze izinto mahara. Kunzima, ngibona ngazathi uhlupho kakhulu lukuhulumende lwabodokotela. Odokotela ngabantu abasemsebenzini njengazi iziphathamandla zikahulumente ezifuna imisebe emnandi kodwa zifuna ukuthi labo odokotela benze izinto mahara.
Nxa ukhulumisana lezakhamizi khona ngapho koBulawayo njengomuntu osebenzelana loZulu, ubathini abantu, kuyini okuzwayo?
Abantu bayacaca ukuthi okwenza uhulumende ebhiyeze kanje ukuthi bona belatshwa ngaphandle kwelizwe. So ngoba belatshwa ngaphandle kwelizwe abalandaba lokwenzakala phakathi ebantwini, yikho okusebantwini kathesi ukuthi hayi labo basemandleni ngoba bona kabalatshwa ekhaya bayelatshwa ngaphandle kwelizwe. So kwenzakala ebantwini ukuthi odokotela kaonamadokotela ezibhedlela bona labantwana babo ngabakufile ngoba bona bengakhona belatshwa ngaphandle kwelizwe.
Inkisela ye-ikhonethi babu Masiwa uye wakhulumisana labodokotela laba wathi uyenelisa ukubakhuphulela iholo ababhadale yena okwenyanga eziyisithupha ezilandelayo, kodwa bakwalile lokho bathi akwaneli. Ungathini ngalokho ngoba bakhona bathi mhlawumbe bekumele bavume babuyele emsebenzini baphathise uZulu?
Ukuthi into eluhlupho yokuthi okwamadokotela ngama-conditions of service lo mholo, so it's not about i-pay kuphela but ukuthi izinto okufuze bezisebenzise emsebenzini ezinjengama-gloves lamaphilisi akukho. So uStive ukhulume ngokuthi yena uzabaholisa, so it's a temporary thing, it's not a permanent thing. Nakuthi hayi madoda mina ngizabe ngikhipha ithi ngokungaka, kodwa uma sithi 5 months kumbe any how many months, umbuzo uba yikuthini ngemva kwalokho kuyini okwenzakalayo. So into yakhe it's not a permanent solution, but ngabe kuthiwa uyacaca ukuthi hayi mina ngizangenela ngizabe nginike okungaka, ngabe kuyazwakala kodwa ukuthi ethi khonkona kwesikhathi esingaka, ngoba ngemva kwaleso sikhathi okuthi bazabuyela na usrayise.